Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ka 23 kuMpandula 2024 ngoGibbs Stube. Endabeni zethu namhlanje.
Do mhlangano esilawo la ma organization atshiyeneyo ahoste African Union ECOSOC lapho ke okukhulunywa khona ngendaba se-governance.
Umhlangano omkhulu wamazwe wonke we-United Nations General Assembly usuqalisile eNew York eMelika. Kulabadabuka eZimbabwe abahlafuna udaba lombuso kaZulu lokunye emhlanganeni otshiyeneyo.
Imbuzi, inkomo, donkey kuyafana. Nxa uyifama kumele unjani? Uqale uyekhangela almost 3 to 4 times edaka ubone ukuthi isifuyo sakho sisefu. So silohlupho olukhulu kakhulu asikwazi ukuthi singalunqoba ngani.
Inkomo eziningi sezibanjelwa edakeni emadamu eMatoran South ngenxa yokuswelakala kwamanzi. Abathenga betshengisa impahla emigwaqweni bathi bathule nzima eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umhlangano omkhulu wamazwe omhlaba wonke we-United Nations General Assembly usuqalisile eNew York eMelika. Kukhangelwe ukuba abakhokhela amazwe atshiyeneyo abafika phose ikhulu lamajumi amathathu bazakhuluma njengenhlala yenza emhlanganweni lo. Umongameli Emmerson Mnangagwa obekhangelwe ukuba uza kwethula umbiko wakhe ngolwesithathu ngasuze angene umhlangano walonyaka. Ithethele izindaba yeStudio 7 uDabuka Ncube usemhlanganweni lo eNew York.
Kukhangelwe ukuthi umhlangano we-UN General Assembly uzakuba uqala kusasa, kodwa akusahambeki ukugcwele lapha omongameli bamazwe amaningi atshiyeneyo babuthene lapha, njalo kulabanye abangena imihlangano kulomunye umhlangano oqale izolo owe-Summit of the Future, kuyikho lapho labeZimbabwe labo abangenela umhlangano. Namhlanje sibone onguye umphathintambo obona ngokudlelana lamanye amazwe engena umhlangano lo khuluma ke emhlanganweni lo.
Lapha ukhuluma ngomnumzana Frederick Shaba okunye ke kwenzakalayo.
Ngomgqibelo kulabade ebethengisela lapha besimalo hulumende weZimbabwe besithi kumele kwesuleke izijeziso zenotho ezethweswa abanye abakhokheli beZimbabwe bengabenhlanganiso yeDisemba Tulsa Movement beyibo akade bethengisela lapha ngomgqibelo. Kukanti ke kusasa kukhayelelwe ukuthi umhlangano omkhulu uzawuba uvulwa kukhayelelwe ukuthi unobhala jikelelo wenhlanganiso ye-United Nations nguye ozawuba eqala ke ukukhuluma elandela ngeBrazil. Ukuthi ke umongameli welemelika umnumzana Joe Biden ekhayelelwe ukuthi uzawukhuluma engowesithathu njengoba sikwazi ukuthi lo yiwo umhlangano wakhe wokugcina engumongameli.
Ye, siyabona ukuthi umongameli emazwe mnangako kabuyi khona ngapho. Ibathini abantu nxa ukhuluma labo khona?
Ye, abanye ikakhulu akade bebuye lapha bengabamele uhulumende weZimbabwe sebeqalisile ukuthi babuyele ekhaya. Sizokuthiwa abaningi sebebuyela ke eZimbabwe ngenxa yokuba umongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa engasiyenelisi ukuthi abuye. Kodwa eminye imihlangano lapha ade fanele ekhulume khona bekukhuluma omeleyo lapha ongumphathintambo obona ngobudlelwane lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba. Umongameli ubekhayelela ukuthi ebekhuluma emhlanganweni lo ngolwesithathu. Asazi ukuthi ngubani ke ozamela ngolwesithathu ukuthi akhulume kule mhlangano.
Ye, okunye okuzaphuma emhlanganweni lo kuthiwani khonapho? Siyakwazi ukuthi kumele abantu be-Africa bethole okwi-Security Council sithi liyana lokunye. Okunye okulutshwane ke yikuphi?
Omunye okakhathesi esikubone kuphuma ikakhulu emhlanganweni owe Summit of the Future oyoqale izolo uphela ke namhlanje ntambama. Udaba olukhulu obelukhangelwa kakhulu laphana ludaba lokuthi amazwe omhlaba abambana asebenzele ndawonye ikakhulu kundaba zokuguquka komuma umkhathi. Siyazi ukuthi eZimbabwe kube le ndlala enkulu ngenxa yokunganikwa esiZulu ngenxa yokuguquka komuma umkhathi. Ludaba oluqakathekisa kakhulu United Nations kanye lodaba lwezimpi ukhangelwa ukuthi amazwe omhlaba ufanele amanyane ukuze uqedwe ke indubo ikakhulu ukulisana ukukhona emazweni lezimpi esezibulalise abantu abaningi kakhulu.
Le intethelo zindaba yeStudio 7 uTaboka Ncube obexoxa lathi eseNew York khonapha eMelika. Siphinde njalo saxoxa ngokwenzakala eNew York lomnumzana Gift Ostalos Ziziba owayesikhulumeli sebandla le-CCC.
So mhlangano esilawo la ma-organization atshiyeneyo ahoste i-African Union ECOSOC lapho ke okukhulunywa khona ngendaba ze-governance. Ukhangela le ndaba zokubana ke thina njengamazwe avela kwele Africa inkulumo bani okufanele simelayo mayelana le ndaba ze-governance kwele Africa but emhlabeni wonke sikelele njalo ke kule mbono eminingi ngoba liyakwazi ukubana i-summit of the future ikhangela ke ukubana sisiya phambili umhlaba wonke kufanele uhambe njani in terms of governance. So ke izinto esabe sizikhangela ukubana silethe imbono yethu thina ukubana ke sibona ngani kufanele uhambe njani mayelana nendaba ze-climate change mayelana lendaba ke ze-democracy mayelana lendaba ke zamalungelo mayelana lendaba ze-economy umhlaba wonke jikelele.
Yes, ngathi kodwa kunceda ngani ukuba lo mhlangano nje?
Kuyanceda ngenxa yokubana enye inkulumo ekhona indaba ke yokubana ke kusayenzwa njani ukubana kureforme i-United Nations Security Council ikakhulu indaba yokubana i-Africa ithole ke isihlalo kwi-United Nations Security Council okuyinto ke eyamukelwe ngamanye amazwe engayamukelwa ngamanye ke okuyinto ekhulunyiswayo ukubana ke kutholakale isihlalo ezimbili eze-Africa ngenxa yokuthi ayila representation kwi-United Nations Security Council okuyiyo ke ebona mayelana labathi ngama-veto powers in terms of ukubana ke kuhambe njani ukubuswa komhlaba wonke jikelele.
Lo ngumnumzana Gift Ostalos Ziziba othakazelela zombusazo bexoxa ze-Studio 7 eseNew York khonapha eMelika. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change akugqela umkhokeli welinye lamacele le-CCC umnumzana Jameson Timba abotshwa ngohlangula lwenyaka ancithwe ngumantshi eHarare namhla isicelo sokubhadala isibambiso sebheyili. Umantshi uthe balelungelo lokuya edalele High Court ukuyacela ukuthoniswa bevela emzini yabo. Abantu laba abangamathumi ayisitupa lane 64 betheswa amacala okwephula iziqondiso zomthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Evidlela Ncube okunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Kuqakathekile ukuthi sikunanzelele ukuthi ibheyili lilungelo labantu nxa kungelabufakazi obutshoyo ukuthi abasoze balandele umthethwandaba lokho yabo kutshilo ukuthi baziphathe ngendlela yakhona badilize ubufakazi balwe lalabo abakazi kumbe benzokunye nje okungekho emthethweni. Ngakho-ke ngendlela engibona ngakhona kangibonanga izinto eziveza ukuthi bazakwenza izinto ezingekho emthethweni uma bengaphandle. Angibonanga bufakazi bokuthi labo bantu bangabaleka elizweni lokuthi bangabuyele emthethwandaba ngosuku befanele baye khona emthethwandaba. Ngakho-ke akudingakali ukuthi bancithwe ilungelo lokuba ngaphandle ngebheyili bekufanele ukuthi bayithole. Kanti-ke khona lokhu ukuthi baqhubeke bephakathi kuyenza isithunzi selizwe emhlabeni wonke jikelele seyiseke singabi lesiyana eselizwe elihlonipha amalungelo abantu okuyinto engangihlanga kakhulu.
Ye, kodwa ubona zani i-High Court ngenzani ngodaba lolu?
Ye, amathuba vele akhona e-High Court kuyavuma ukuthi umuntu ahambale aye kusho. Baningi abalelwa ibheyili kumbe bayi-Magistrate Court bafika bakhululwa i-High Court. Ngakho-ke kabangadeli kabahambe baye khona le phezulu ngokuba umthetho utsho kanjalo vele ukuthi nxa ulensolo ngalo ngesinqumo e-State Magistrate Court e-High Court nxa ikhothi kulahlile ukususiya phezulu e-Supreme Court kumbe e-Constitutional Court kabakusebenzise konke khona lokho kukhona okusemthethweni we-Constitution ukuvikela amalungelo abo lomthetho.
Umnumzana Evidlela Ncube ukuhlanganisweni esingal Consumer Rights Association ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo.
Le
kunjani balaleli bomsakazo we Studio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezilqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Inkomo sezisipha kabuhlungu esabelweni sezansi emaNdebeleni lapho ezibanjelwa edakeni zidinga amanzi okunatha. Abogatsha lwezokulima esabelweni lesibathi sizedlula inkulungwane ezine inkomo esezifile ngenxa yendlala lokusilela kwamanzi. U-Albert Ncube usipha lolo daba.
UMnumzana Patson Sithole isakhamusa komene entalale uthi idamu labo selibalethela udubo ngoba inkomo sezibanjelwa njalo nje.
Ngafisa ukuthi idamu lingayo kweneliseka ukuthi lapho ngani kuhwame khona sithole ukuthi likhukhulwe.
Amazwi la asekelwe nguMnumzana uTsibile Ndlovu othi seziziningi kakhulu izifuyo ezibanjelwe idamu lemene ngoba selisitsha.
Imbuzi, inkomo, donki kuyafana. Nxa uyifama kumele unjani uqale uyekhangela almost 3 to 4 times edamu ubone ukuthi isifuyo sakho sisefu. So silohlupho khulu kakhulu asikwazi ukuthi singalunqoba ngayo. Mina engingazibonayo sezifika 50 including amadonki sokufika 50.
Imbong eyisakhamuzi entalale uMnumzana Ncindi Lerato Ndlovu uthi isomiso esidalwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino sesibangele ubunzima obukhulu esigabeni lesi.
Uyabona inkomo nxa zibanjwa laphana edamu kulendlala ezama ukukhavwa ngale kuyalinywa phansi ukuthi abantu badle kube sokusitha amanzi ngapha etshoni phela zona ziwafuna kungasontando yabo kungumkhathi ngenxa ye-climate change iyo enza izinto zingani akusela nto engani iqondile.
Kusenjalo uMnumzana Justice Ndlovu umgcini sihlalo wekomiti eGaranyemba Ward Drought Mitigation Center uthi kuyadinga ukuthi uhulumende abaphathele isikuba senkomo ngentengo enganeno ukuze bahlenge izifuyo zabo.
Singabantu esingasaplaya sikhonapha sibe silethelwa khona ukudla kwesikuba senkomo ngelesi price eyake abakhona esake sayifumane ukuqaleni.
UMnumzana Elijah Magwaza Moyo ohlala kothizane eGaranyemba laye uthi bahlaselwe indlala lezifuyo zabo.
Indlala yenkomo, izifuyo lendlala eyabantu. Abantu silendlala bakithi. Sikhuluma ngayo nsuku zonke vele ibuhlungu indlala. Siyabe sikhangele ukuthi igambeni ngasincedisa. Kodwa kube kuphuzi, kuyaphuza.
UNkosikazi Thina Khumalo, unobhala we-Drought Mitigation Center yeGaranyemba, uthi bahlaselwe indlala embi, kungakho belima imbhida ukuze baziphilise lezimuli zabo.
Alapha emakhaya indlala inkulu kakhulu. Nxa abantu besebenza khonapha basebenza bephakathi kwendlala. Bephakathi kwendlala basebenzela nje ukuthi mhlawumbe into le ingabasiza bazuza ukuthi abantwana badle.
Ingcwethi yezifuyo kugatsha lwezokulimo le-Agritex uMnumzana Zondani Mchema uthi inkomo ezidlula inkulungwane ezine 4172 sezilwe indlala ezansi emaNdebeleni. Iningi lazo zisifo esiqinini segwanda lapho sekufe ezedlula inkulungwane ezimbili 2071.
Situation in the province is critical. Animals are dying due to shortage of water mainly and the feed.
Isimo sibi kulesi sabelo, izifuyo ziyafa ngenxa yokusilela kwamanzi kanye lokutshabalala kwamadlelo. Amadamu sechile njalo sekugcwele udaka olubamba inkomo lapho zidinga amanzi.
Uphinde wathi uhulumende phakathi kokuphathisa abalimi ngokudla kwenkomo kanye nokugebha izikotsho emaphandleni ukuze zingapheli zonke. Uhulumende uthi kusiyaphela umnyaka kulakho ukufa inkomo ezedlula izigidi ezimbili 2.3 million ngenxa yendlala. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngikomene entalale ngu-Albert Ncube.
Inani labantu abathenga bethengisa impahla etshiyeneyo ehlanganisela ukudla lezigqoko liqonga nsuku zonke emadolobheni lemaphandleni. Abantu bezama ukuziphilisa ngesikhathi isimo somnotho siqhubekela phambili sisiba sibi kwamagama. U-SR Jesus Banda usethulela lolu daba.
Abadala bathi liphuma le ndaba litshone le ndaba. Kunjalo kwabathenga bethengisa impahla abavuka emathathakusa abatshone ilanga lonke bethengisa bezama kuphandela imuli zabo. Unkosikazi nomakhosi samanzi ngomunye owenza umsebenzi lo.
Abantu abaningi abagcwele emgwaqweni. Ah, ngamasindimaza ngobaba ngomama ezindlini abanye izintandane abanye ngogugu abagcina intandane.
Emgwaqweni akusahambeki ngokuminyana kwabathenga bethengisa kuBulawayo. Omunye wabo unkosazana nomathemba moyo ufakaza ngoduba abahlangana lalo.
Sibaningi kakhulu. Challenge thina sabe sihlezi one ndawo but kulabantu abathengisa phandle. I-environment esikiyo khathesi ayikho right. Kuswelakala kwezulu kwenza ukuthi kube le-challenge kuhle.
Lawa abasakhulayo bayathengisa emgwaqweni. Unkosi Sibandawo leminyaka ekuzalwa ngamathumi amabili lantathu 23 njalo uphethe isithuba se-marketing asithole ekolejini yemfundo yaphezulu e-NUST.
Ngagraduate ngomnyaka ophelileyo okwamanje ngiyathengisa emakethi lapha ngizithengisela amakhabethi landani ngidinga umsebenzi angiwuthole.
Amapholisa ekhansila kobulayo abizwa ngokuthi ngomakhokhoba bathathela abathengisayo impahla yabo. Unkosazana Debra Lunga uthi bamgijimisa bamthathela impahla yonke.
Ayithathe into ephansi not emasembalekile bengigijimisa. Ngigijimiselani nasembalekile ongigijimise sibe ngize ngiwuze umgwenxa ngize ngiwe uzengithathela isitafu sami. Uthi nthile njani sithi cancel.
Amazwi kamalunga agcizelwa ngunkosikazi Sindiso Mathe othi impahla ezithathwayo azibiselwa kubanikazi.
Aziphenduki zihlangene kuyabe sokutshontshiwe okunye sokuthi ungaze uzilandelele okuze netrilulu awuzitholi impahla zabo. Okunye futhi esihlangana lakho okukhulu even lo ngoba sithengisa lapho esithengisela khona asila mabhimu. Amabhimu okuthi sifakele ingcekeza.
Kukanti unakakhaya uthi waloba incwadi eveze impahla edadelwa amapholisa ekhansili kodwa abambiselanga impahla zakhe.
Bayala futhi lokunika abathe benza indlela fana kwathi wasuvumela icala ukuthi uthengisele endaweni engayisiyo. Of course basemsebenzini wabo kodwa mina lami konkhona kwazisa ubuhlungu ukuthi wayeza ithi staff sami sesishotile.
Beminye nebenje abathengisayo indawo abathengisela kizo zingcolile njalo kulamanzi kuchaza unkosikazi Sithabile Nyoni.
Ya sila mathoyilethi akulamabhimu soke sesisiba negama elibi. Ukuthi amavenda yiwo angcolisa uBulawayo.
Isikhulumeli sedolobha lakoBulawayo unkosikazi Nezisa Moyo uthi umunicipal wakhe ukuthaza ukuthi abathengisayo labo bathathe incwadi zokuthenga bethengisa ukuze kube longaxozele emgwaqweni.
Siyananzelela ukuthi sebebaningi abantu abathengisa edolobheni lakoBulawayo abangekho emthethweni. Esikucelayo njengedolobho ukuthi abafisa ukuthengisela edolobheni behambe bethola amaphepha bethole indawo zokuthengisela. Esemthethweni. Bese sicela futhi njalo laba abahlezi endaweni ezingayisizo, endaweni ezingekho emthethweni ukuthi besuke emgwaqweni.
Abathenga bethengisa impahla ezijene bathi i-council kumele ibaphathe kahle hathi lokho kwenzala kulezi nsuku. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, ikhamera mwezi wa Jesus Banda.
Weziphathelene leMelika ngesikhathi imikakaso yokhetho lukamongameli weMelika iqhubeka, abebandla lama-Republicans sebesebalulise impiko yamanga yokuthi abantu bokuza abasesabelweni se-Ohio badla omagidi lezinja zabahlali bakuleyo ndawo. Lokhu sekuphehle ukwethuselwa lokudoniselana phezu kodaba lwabantu bokuza okuyindikimba emqoka kukhetho. USchoos Steyns we-VOA ulobe udaba olulandelayo. Salothulelwa nguNtukameli Komo.
Amapholisa aseOhio abhoda ngezindlu zokufundela ezikolo eqaphe isimo. Ngemva kwezehlakalo zokwethuselwa kwabantu kulandela imbiko yamanga yokuthi izizalwane zaseHaiti ezihlala edolobheni leSpringfield zintshontsha izinja labomangoye babanikazi zisidla. AbaseHaiti laba bathi limbiko isifake impilo zabo engozini enkulu futhi bazizwa bengavikelekanga, kutsho umfundisi wakulindawo umnumzana Bernadette Dorr.
We're not used to that in an American society where
singujwayelanga ukuthi abantu baseHaiti abahlale eMelika bahlaselwe ngalendlela beqanjelwa amanga.
Imbiko yamanga le isabalale enkundleni zokuxhumana kanye lasenkulumeni zokukhankasela ukhetho ivela kumnumzana Donald Trump lomsekeli wakhe umnumzana J.D. Vance ongusenator we-Ohio. nangu umnumzana Trump.
I can say this, we will do large deportations.
Ngiyathembisa lokhu, sizabadudula ngokuningi abantu bokuza eSpringfield. Sizabaxotsha abantu laba.
Lanxa iziphathamandla zikahulumende wesabelo lesi lezikahulumende wezwelonke zikuphika ukuthi kulabantu abadla omangoye lezinja, umnumzana Vance utshele umsakazi we-NBC ukuthi lokhu ukuzwe ngabahlali.
I'm not repeating them because I invented them out of thin air. I'm repeating them because the constituents are saying these things are happening.
Izizalwane zakwele Haiti ezedlula inkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,000 zabuya ngokusemthethweni eSpringfield, okulidolobho labantu abazinkulungwane ezingamatshumi ayisithupha 60,000. Zilanda imisebenzi kanye lempilo engcono ngoba intengo yezinto iphansi. Omunye wabavela eHaiti, uCleo Parison, uthi usehlalela evalweni.
Ngabona ku-intanethi ukhuluma ngokuthi abantu abavela eHaiti benza imisebenzi engalunganga, kodwa kungamanga lokho. Sengisesaba lokungena edolobheni.
Oncintisana loTrump kukhetho uKamala Harris uthi kulihlazo elikhulu ukuqanjelwa amanga kwabantu baseHaiti okwenzakalayo eSpringfield.
Law enforcement resources being put into this because of these serious threats that are being issued against a community that
zinenge indingeko zomvikela ezisetshenziswa ukuvikela abantu abazisebenzelayo abaziphilela kuhle asebesethuselwa ngenxa yembiko yamanga.
Umeya weSpringfield umnumzana Rob Rue uthi abezombusazwe ababangele ukuthi idolobho lakhe likhangelwe ngelihlo elibi kumele babambe iqhaza ekubhuleni umlilo.
We like those that on the national stage that can bring peace, that can temper their words.
Sifuna abazombusazwe abasezingeni eliphezulu bakhulume amazwi akhayo njalo aleqiniso. Yikho esikucelayo njengabantu beSpringfield, sifuna ukuthula.
UTrump loVance bathi bahlose ukwethekelela eSpringfield ukuze bayezibonela ngawabo okwenzakalayo. Lolu daba lulotshwe ngesiNgisi nguScott Stern weVOA News. Lwahumutshwa yimi uNtungamile Nkomo weVOA Studio 7.
Kwezempilakahle namhla sixoxa ngomkhuhlane wamathambo oyi-arthritis obonakala ngokuvuvuka kwamadolo, ingagala kumbe ingqagala lokunye. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba.
Ukuvuvuka lokhu kuvame ukuhambelana lokuba bomvana kanye lobuhlungu ezithweni lezo zomzimba. Amadokotela alakho ukuhlola isimo lesi esebenzisa imitshina yama-x-ray, i-ultrasound scan kumbe i-CT scan ukuze bebone okwenzakalayo phakathi kwamalunga la okulezibonakaliso lezi. UDokotela Gibson Matindi, ingcwethi kwezamathambo, uchasisa ngomkhuhlane lo.
The osteoarthritis symptoms include pain, joint stiffness.
I-osteoarthritis ihlasela kakhulu amajoyini agonjolozelwe lithambo elibujhelezi, njalo kuvame ezandleni, emadolweni, umgogodla kanye lenqulwini. Izibonakaliso ziyatshiyana njalo zigoqela ubuhlungu, ukubopha kwamajoyini, kwabanye njalo kube lokuvuvuka. Lokhu kubangela ukuthi umuntu ehluleke ukwenza imisebenzi ayijayeleyo ngenxa yobuhlungu, ukuvuvuka kumbe ukwehluleka ukusebenzisa amajoyini la.
Uqhubekela phambili uDokotela Matindi ekhuluma ngemizamo abayenzayo esibhedlela ukuze isigulane senelise ukuphila lomkhuhlane lo.
Management initially is to modify the lifestyle. When the lifestyle modification is not helping much,
ukwelapha i-arthritis ugoqela ukuguqula impilo. Kungehlula sekuzaqala imithi ke yokuthundubeza ubuhlungu. Amaphilisi okuthundubeza ubuhlungu awamisi ukuqhubeka komkhuhlane lo, kodwa enza kuphileke ngcono. Ekugcineni kulomkhuhlane lo yikho okungadingeka ukuthi kube lokuyakhitshwa lawo mathambo, kufake okokwenziwa ukwenzela ukuthi isigulane sizwe ngcono.
Umongi unkosikazi Sithandazile Gumede uchasisa okungenziwa ukuze kwenqabelwe umkhuhlane wamathambo.
Umuntu kumele azibone ukuthi sisindo somzimba wakhe akabi lo mzimba omkhulu kakhulu ozasinda amathambo akhe. Kulabo abalevele lomkhuhlane weshukela, ichukela kumele icontrolleke. Siyakhuthaza njalo ukuthi abantu kabenze ama-exercise, sikhuthaza njalo ukuthi abantu kabangathandi nje ukubhema igwayi kumbe ukuhlala ezindaweni ezilentuthu ezakwenza ukuthi ingaphakathi yabo ingasebenzi kahle.
Unkosikazi Sehlule Nyathi ohlala lo muntu olomkhuhlane wamathambo ulandisa ngabahlangana lakho.
Ama-joints lawa ayavuvuka, sometimes ayavuvuka wonke ezandleni lenyaweni, and sometimes efacini, like nxa kusefacini inhlathi le iyavuvuka kukuhamba ma-distance ende kakwanisa. Of course ngangani uyathoba ithatha i-medication yakhona ebeyiphiwe yakuyaba ngcono.
Amadokotela athi kunzima ukwelapha isimo lesi, ngakho ke kuqakathekile ukuba umuntu azinanzelele nxa esebenza kumbe esenza imidlalo, njalo isisindo somzimba singedluleli esibangeni esisinda amathambo okubangela ukugugudeka kwamajoyini. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngiWhatsApp.
Salibonani, salibonani balaleli beStudio 7, salibonani sisebenzi beStudio 7. Siyabe sikhala bakithi nxa sisenda ama-audio ethu singazwi ukukhuluma. Cela ukuthi ama-audio esiwasendela sikwazi ukukhulunywa ukuze sibekwazi ukuthi lapha abantu esikhuluma labo langokuba yini. Mina ngingomunye wabalimi. Esikucela ukuthi nxa sifaka amabele ethu bakithi, imali yethu kasiyiphiwe masinya ngoba sidla khonapho lapho esisebenza khona. Ngapha emakhaya akula nto esiyitholayo nxa sokuthiwa kuyaholisa ukudla kwa-social welfare, kabasibali bathi siyalima.
Studio 7, ambingelele Studio 7. Bawu, bantu benkosi, kathi Chabangu, wena kahle kahle ungumhlobo bani womuntu ongenangqondo? Chabangu, yini le wenzayo udoti lo wenzayo loyo? Hayi, ungihlule Chabangu.
Yes, Studio 7, salibonani balaleli lani basakazi. Kunzima kakhulu kubantwana beZimbabwe ngoba sasikhangele ukubana iSADC izaphuma lokungcono njengokutsho kwayo ukubana ukhetho kwaluhambanga kuhle, ukhetho kwalwenziwanga eZimbabwe. Sathi hayi, iSADC izasiphathisa ukuze lathi sikhululeke njalo sibe ngabantu abatshengisa ukubana sizikhethele, kodwa hayi, iSADC isibethele esiphambanweni. iSADC itshengise ukubana hayi iluhlangothi lwezanu-PF. iSADC itshengise ukubana ayilani lama-citizen eZimbabwe, ayilani lama-Zimbabweans. Hayi, iSADC silimazile. iSADC yiyo esenza izanu-PF isibethelele kakhulu esiphambanweni. Engxenye iphiwe idlile njengobana igolide leZimbabwe liphonga ukunikwa nje.
Zingelele basakazi beStudio 7, sikile njalo kodwa thina siyaphila. Sibonge kakhulu impela izindaba elisithumela zona malanga wonke, ngoba aluba yisina aluba sazi lutho olwenzakalayo laphana eZimbabwe. Ngibuyela ngengamamela la inews kuthiwa kuzabulawa indlovu, njengoba kule ndlala eZimbabwe then indlovu lezoma zibulawa, inyama khona izabengwa ibisiholiswa abantu. Kodwa isimanga sami akukhulunywa ngempondo, ngoba impondo ngicabanga ukuthi zile mali eningi eyiyompela ukuthi uma zingathengisa impondo lezo, imali leyo ingasiza abantu ukuthenga ukudla, kulungiswe lokhu lezinye izinto ezihluphayo khonaphana eZimbabwe. Kodwa zikhulunywa ngazo impondo, uhlubule nje ukuthi i-corruption. So imali yempondo iyathatha nje ifake esikhwameni, i-government yeZimbabwe ifake esikhwameni imali lezana beyifake esikhwameni bezidlela labantu ababo, thina ngapha sihlupheka.
Studio 7, ayimbingelele lapha. Ya, hheyi, uma usekuqalela ukufa emakhaya Studio 7, fisa utumbe ukhulume ndwedwa, ungabe yizwi irekhodi yami le ehlisa intengo yokudla kwezifuyo, ungaba ngcono. Sesiqalele ukucuba inkomo emakhaya lapha, esiqalele Studio 7 inkomo emakhaya kuwa. Bano ukhulume ndwedwa esehlisela intengo zokudla ncinci, mhlawumbe ungaba ngcono. Zulu lithi sibuye encele ngazithola, hheyi, ngoba kungaba nzima inkomo zisekuqala ukufa mani. Ngiyabonga umdluli Jolotho.
Ye, lapho-ke ngabalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa ku-Live Talk namhla sixoxa ngomhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly oqhutshelwa eNew York khonapha kwele Melika. Hayi-ke isikhathi asavumi namhlanje, wolivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube, lilale.